Ndina kukuya chavisa uti ndo siye sile. Pati nga kukanyiro isile nganiso lesi. I family of six seye nelisa ukutenga just an extra loaf of bread. Lapa nzama uti nfasi selikono tiyevo kuye sile. Pati hakuye slanga ngenjela sasi kangelela ngayo. Isikhathi esinenge intengo yamafutha ingakhwela into zonke ziyavuka sezikhwele khonapho khonapho and across ama-sectors zonke and i-percentage ezikhwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile but ukuyehla lokhu ngesikhiwa singathi ku-insignificant sikhuthaza ababhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube le ndlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchago kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi siyahle siyisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa into yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo? Bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008 kwafakwa i-Price Control Act. Izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi, but ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho. So kathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingaba lapha sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abanacala, but bayawonela ama-consumers yabo, bayazionela bona labo ku-business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama-businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i-consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza abamabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama-consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esiningi siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma isikhathi esiningi ukuthi ihulumende ayimendele imithetho already nokucreata eyinye izacreata ukuthi i-business kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakhompithe. Once singabala amabhizinisi akhompithayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate ama-price azabonakala yehla.